Wawukhangelelwe nguZulu lapho kutshintsha khona uCommissioner General wamapholisa kungena omunye ukuthi lo ongenileyo uzabona ukuthi amapholisa angephuli malungelo abantu, angephuli imithetho, amapholisa alwise i-corruption, amapholisa alwise ubugebengu kuhambeke emgwaqweni. Indawo eziningi kakusahambeke emalokitsheni, emakhaya, edolobheni phakathi ngenxa yobugebengu. Emini lebusuku abantu bayesaba ukuhamba. Ukuthi-ke lokho kumele kuphele, abantu bakhangelele lokho, bakhangelele ukuthi ezepolitiki nxa bezenza amapholisa angangenela, angavimbeli, angathathi uhlangothi kwezepolitiki. Bakhangelele ukuthi amapholisa abe ngabangani babantu, abe ngabangani bomthetho, abe ngabangani bamalungelo abantu, abe ngabangani bokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Angakhethi uhlangothi nxa ngabe umuntu ewonile, kungakhathalekile ukuthi kuleli cele kumbe kuleli yacele lezepolitiki abotshwe nxa ubufakazi busisho kanjalo.
Yebo, amapholisa ayakulandula ukuthi uMatanga ubesala ukusuka esihlalweni. Ungathini ngalolu daba? Kungaba liqiniso yini kumbe ngamanga nje?
Hayi, esibuthweni akusebenzi njalo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa angamanye amabutho abasebenzi njengamatitshala ukuthi ngama-civil servant. Nxa ungena esihlalweni sokuba ngukhomanda, ukhomishina general, ungena kusiya ngokuthi lo busayo upresident ufuna bani. Nxa esekukhipha uyakukhipha noma ngasiphi isikhathi umthetho uyamvumela. Usengakukhipha uretire, usengakukhipha singakafiki isikhathi se-retirement, usengazifaka izizathu zokukhipha usengangazifaki. Kwenziwa umhlaba wonke jikelele, kwenziwe South Africa, upresident uyakhipha amapholisa amakhulu lapho ifuna afaka amfunayo, kwenzeka e-America. Uzananzelela ukuthi uTrump nje uvotelwe sesiwakhetha ozaphatha i-FBI, kuseselomunye obengakaqedi isikhathi sakhe, bese salelwe iminyaka eminye ukuthi azaqede ukuba sesihlalweni uChristopher Wray we-FBI, kodwa uTrump sefaka omunye osekusenza ukuthi lo aphume. Kwenzeka umhlaba wonke jikelele. Laba besibuthweni abaphetheyo ezamapholisa, ezamasosha, bangena bakhitshwe ngokuya ngokuthi lo obusayo ufuna bani. Ngakho akula muntu ongalele esihlalweni. Hayi, angithemba ukuthi kuliqiniso.